na lichona njani izilukandaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana bekezelani leya isakhamuzi sedombodema ePlumtree sixoxa ngodaba lwenyamazana zendle ikakhulu indlovu ezibikwa sezingene emizini yabantu. Ubaqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, siyabonga njani.
Sizwa kuthiwa kulodubo ePlumtree. Ungasitshela ukuthi ngeyipi indawo yangikhona njalo ludubo bani?
Udubo esihlangana nalo ludubo lwezinyamazana zasendle, inyamazana ezifana nezilwane, ezifana nendlovu, but ikakhulu okwakhathesi into esikhangelene layo zindlovu. Indlovu yizo sezibhahile, njengoba nje khathesi nje sikhuluma sezibulele umuntu kwesinye isigaba kulo muntu osebulawe yindlovu. Izolo ntambama zingene emzini kamakhelwane ekhaya eDombodema, zadla izihlahla, imithelo, zangena endlini, bebezikhangele nje kodwa bebengenamandla ukuthi kuyini abangakwenza ngoba ngabantu besifazana bodwa.
Manje abantu abagcina inyamazana zendle abe-national parks bathini bona ngodaba lona?
Abantu abagcina izinyamazana bazamile ukuthi baba-contact. In fact, 2 weeks ago, ukhansila weDombodema uke wazama ukuthi akhulumisane abe-locals ama-officials e-forest ukuthi babone ukuthi bayazama ukuthi basilethele uncedo. But ngithe namhlanje ngifona ngoba bengidanile kakhulu njalo ngethukile, ngizethukele abantwana nabazali ekhaya ngoba bezingitshele ukuthi indlovu zingenile. So ngizamile ukukhuluma lo-councilor. U-councilor wathi ubhalile incwadi wayihambisa ePlumtree ekhansila ebazisa ngodubo esibhekane lalo. Njalo umama onguye okhangelane nezindaba zezinyamazana wabuya last week wakhuluma nabantu ababeyiwo ababehola umumbu, wabazisa ukuthi sokulungisiwe ukuthi kulomuntu ozabuya ezobhekana lendaba yezinyamazana, but kodwa namhlanje lowo muntu lo akabuyi. Inyamazana sezibhahile, sezingene emakhaya indlovu.
Nxa usithi inyamazana yindlovu kuphela yini kumbe zikhona ezinye lazo ezingena emakhaya?
Sithi lezi nanakazana eziningi kakhulu, ikakhulu ezifana lendlovu yizo esezibhahile ngoba ngibona ngathi lapha ezazivalelwa khona, ezazihlala khona emabhongane akusekho kulinda lokhwana owakufanele kube yikho khona ngoba kwakufakwe i-electric fence ngesikhathi amakhiwa ayisasekhona. Njengoba amakhiwa seyahamba lakho kwahle kwafa. So indawo yena leyana ayisagombolezelwanga okusemthethweni, abantu bakhupha ucingo, izinyamazana sezihamba nje ezifana lezilwane, ezifana ompisi, inkomo seziphelile.
Ye, ungasitshela okuningi ngalowo okuthiwa ubulewe yindlovu lezi?
Okay, umuntu obulewe yindlovu ngumuntu ophuke kudla kunyuzi ku-ZBC ukuthi ubunyathelwe yindlovu ejambeni. So yiyo into lathi esiye sabayo ngapha ePlumtree. Indawo yePlumtree ingaso indawo yePlumtree, kusuka konke khona le Makhulela ubuya usiza konke eMadlambuzi, ubuya konke usiza ngapha eDombodema, njengoba sekusele only 18 kilometers ukuthi sifike ePlumtree town. Yikho lapha indlovu esizidlalela khona. Okukutsho ukuthi njenganamhlanje njengoba kubeni ziyahamba, kutsho ukuthi ziyabe zihamba zilanda khona le ePlumtree zisiya ePlumtree town.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sethu singasavumi. Ungavaleli sabalaleli.
Hayi, mina ngiyabonga kakhulu. Besicela nje ukuthi mangabe singathola usizo ngendaba yezinyamazana lezi esezingenela abantu emakhaya, ngoba mangabe sikhuluma kanje kule ndawo zaba zonke zenza ukuthiwa kulabo campfire. I-campfire bayabuya bezodubula izinyamazana, but imali yakhona kuyo efanele ukuthi kube iyanceda esigabeni ezikhangelane lazo nezi izinto, but uncedo lwakhona silutholi. Besicela sibe ukuthi ngabe abomthetho nabo bayasukuma, izakhamuzi lazo zisukume, zibambisane, zibone ukuthi singathola uncedo endaweni yena le enje, ngoba inyamazana lezi zinyamazana eziyingozi ebantwini, so nyamazana ezingahlala labantu. Akula kuhlalelana nabantu le nyamazana. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga.
Loke ngunkosazana bekezelani leya isakhamuzi seDombodema ePlumtree ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilapha.